Endaweni zethu lamhlanje uMnumzana Morgan Tsvangirai ulandula imbiko ethi umsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ufuna bebumbe uhulumende womanyano nxa uMongameli Robert Mugabe esefikile esikhundleni. Ilizwe leJapan linika eleZimbabwe imali yokwenza ukhetho ngomnyaka ozayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zikhala ngokukhuphulwa kwemali yokudinga amaphepha anjengesithupha lama-passports kwele Botswana. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni kulabo abahlala emazweni kuyini elabhekana lakho lifika lapho eselihlala khona okuthiwa ngesilungu yi-culture shock. Yiphi imikhuba elihluphayo? Kulabo abaseZimbabwe lifuna kuguqulwe imikhuba yiphi? Ku-Livestock lamhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokuthola ama-passports lamanye amaphepha aqakathekileyo kuzigodlo zeZimbabwe kwamanye amazwe. Thumelani imilayezo lenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethwele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.